Soku izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Litshona njani zulukandaba, olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhlazi ku-28 Nkwenkwezi 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Angikwazi ukuthi iyalengisaziwa yisistimu yenkweni kodwa yindlela ezanezekuphela ukuthi abantu kumele babebekhona begqoke njengathi bafike badubula abantu. Bangcwanele kakhulu mina nkosikazi wami labantu abanjengogcibe bazodoza nabanye isithombe sebezithethe baziyiphasa labo bantu.
Omunye wabazithi inkosi yamaNdebele umnumzana Raphael Khumalo obeqoqa ukuqhuba imbizo esigodlweni seState House kobulawayo uthi usemise uhlelo lwakhe kulandela ukwethuselwa ngamapholisa lensoli zikahulumende.
Uthe yena uChief Mabhiko ube ngumuntu osebenze kakhulu esebenzela isigaba sakhe ukuthi siphumelele, ube ngumfana nje othathela into phezulu njalo ozwisisana lesigaba sakhe.
Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga utshela umbuthano wokuvalelisa induna uMabhikwa obekwe eLupane lamhlanje ukuthi yena ngumzukulu wakoKhumalo ngoba unina ngumaKhumalo. Kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba sixoxa lomnumzana Sibangilizwe Nkomo yena othi bafuna ukuthi amathambo kayise agejwe eHeroes Acre ngoba kwakuyisifiso sakhe ukuthi abekwe ekhaya. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Omunye wabazithi inkosi yamaNdebele umnumzana Raphael Khumalo obeqoqa ukuqhuba imbizo esigodlweni seState House kobulawayo uthi usemise uhlelo lwakhe kulandela ukwethuselwa ngamapholisa lensoli zikahulumende. UKhumalo ubese South Africa lapho kade esithi uzasuka khona lezizalwane zeZimbabwe ezifuna ukubuyela ekhaya abe esesiya esigodlweni seState House kobulawayo lapho okuzaba lembizo khona. Sixoxe loKhumalo osephendukile eZimbabwe ukuze sizwe ukuthi kuyini kahle kahle ukubangele ukuthi ayehluleke ukuqhuba imbizo yakhe.
Kumele sengize indaba ezinganhle lapha ngokwenzakala on the ground la ekhaya in preparation for umsebenzi imbizo le ebengiyibizile ukuthi kulamacebo amazwi atetshwa ngamapholisa laba asebenzisana layo labo abazindaba zikahulumende abathi bona ngezekuvikela ukuthi very reliable information sibili ngendlela esibamba ngayo izinto njalo bebese bevele basonga kobovondoza besibili bekuthi yona kusasa akuseze kukhiphe bekabizile emhlanganweni bekacele ukuthi babuye athi aseze kukhiphe kuza kuyakhona bazakwenza yonke into esemandleni abo ukuthi ingaphumeleli ngizwe leyo. Manje esengikusikayo lapho sengithola okungenze ngasuka ngalela ngihamba ngobusuku ngafika lapha ekuseni ukuthi ngizokuzwa kahle ngasengifika ukuthi ngidelanga yibo edibele ngizitholele mina ngendlela ezikhona lami engisebenza ngazo ukuthi sebelungisi labantu phakathi kwabo amapholisa labanye. Angikwazi ukuthi iyalengisaziwa yisistimu yenkweni kodwa yindlela ezanezekuphela ukuthi abantu kumele bebekhona begqoke njengathi bafike badubula abantu. Bangcwanele kakhulu mina nkosikazi wami labantu abanjengogcibe bazodoza nabanye isithombe sebezithethe baziyiphasa labo bantu. kuze basidubule nakudubule kanjalo bathathe laba abangama-ringleaders babambe abanye babanyamalalise abanye bababophe babophe iqukaba lonke likhona manje ngakhangela ngiyazi ukuthi kuyabe kulabantu abadala ogogo labokhulu ngiyazi ukuthi kuyabe kunabantwana abancane abale bephakathi kwalowo mtini ngase ngikubona kungcono ukuthi ngibuye ngizozibonela njalo kathethi ngikhiphe i-statement sokuthi kodwa nje siwathapha ngikwazi into sizafinyelela bonke abantu nowethu kami ukuthi no leso sizathu kungcono uyenelewo msebenzi ngoba thina kasilamabutho asikwazi ukuzivikela njalo kangifuni abantu bafe igazi labo libe phezu kwami ngoba kase umsebenzi wegazi umsebenzi wobukhosi into engcele umsebenzi wokuthisengase ngisikhumina kungcono kebami sengabi khona imicimbi ngase ngawuchitha owakisayo so ngiyakubongela nje nxa ufoni senzeka ukuze abantu bakwazi
manje sokumele ukuthi abantu bakhangeleleni uzenziwa nini umsebenzi kade lifuna ukuwenza
umsebenzi ebengifuna ukuwenza uzakwenziwa umbuzo omuhle kakhulu leyo gane angifuni abantu bangaze bacabanga ukuthi bekuphelile abantu awuseke kuphinda kube khona ngoba ngiyazi bahluphekile ngiyazi bakhangelele lomsebenzi kodwa ngiyabathembisa ukuthi kuzeba khona futhi angikhole ukuthi kuzabakhathana kakhulu kodwa okunye okungenze ngakhonile lezi zinto ebengizizwa mina ngingumuntu obize ngenkulunkulu ngibizela lesi isizwe singamqakazi
Lo-ke ngumnumzana Raphael Khumalo omunye wabazithi inkosi yamaNdebele ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga utshele umbuthano wokuvalelisa induna uMabhikwa obekwe elupane lamuhla ukuthi yena ungumzukulu wakoKhumalo ngoba unina nguMakhumalo. Umkhokheli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Chamisa obezama ukuya emngcwabeni lo uvinjiwe ngamasotsha ukuthi engazaphuma emoteni yakhe. Uchamisa ubikwa ubedlula esiya eBhinga lapho kade kulombuthano ukuthakazelela ukunqoba kukhetho okwenza ibandla lakhe kulesi sigaba wathi adlule emfeni kodwa walelwa ukuphuma emoteni. Siqoxe lo Zenzele Ndebele intatheli zindaba obesembuthanweni lo.
I cannot confirm 100%, but in terms of the action, we will have more impact in the end. We should have more even coming here. I would hear that I miss a last call as a corner for the chief must be quiet. We will have anti more than Kabalaban security. So I'm some Satan and before we into work on our very sons and we set up with this council recorder. So I think it's going to be a woman to sit to Samisu corner, I put Samisu corner up. Yes, cutting just. Lapho kade ngibone khona izibota bezingasekho lezobota so ngibona kade kungaba neqiniso ngoba bembonile ukuphithizela ngabona le moto esifana lezakhe kodwa yena ngokwakhe angizange ngimbone but kukwaba lokuyi-activity abantu abangani ngabe-security lapho kade kule mota zakhe khona and abantu nje kade ngikhuluma nabo khonapho kulabantu abathe uChamisa sefikile but angizazange ngambona ama-procedure ekhali
sizwa kuthiwa umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Chiwenga unguye obe ngumhlonitshwa ungasitshela ukuthi kukhona yini okuqakathekileyo akukhulumileyo
uthe yena uChief Mabhikwa ube ngumuntu osebenze kakhulu esebenzela isigaba sakhe ukuthi siphumelele ube ngumfana nje othathela into phezulu njalo ozwisisana lesigaba sakhe uphinde njalo wathi yena uyananzelela ukuthi indaba yeGugurawundi ngezinye zezinto ezingahambanga kuhle and uhulumende weZimbabwe uphezu kokuthi udaba lolu lulungiswe kusetshenziswa amakhosi awomdabu kumbe ngithi ama-chiefs. So ubekhuluma lapho ngemva kokuthi ureverend uSeni Sibanda ekhulume ngokuthi usebenze kakhulu lo Chief Mabhikwa abe bezama ukuthi abantu belupane bebe nehealing bebe lokuthula ngoba ilupane ngeyinye yezindawo ezasethwa kakhulu indaba yeGugurahundi uchiwenga uphinde njalo wakhuluma wathi kwena isifiso sabo ukuthi ama projects wonke ona la amaningi nengi aqaliswe nguChief Mabhikwa aqhubeke even uMabhikwa enga
Hello ke nguzenzele Ntebele intathele izindaba ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eselupane Kolunye udaba olufanayo induna uDennis Mhlamba oNtebe eGwanda usekhotheme uNhlamba wayesazakala ngokuncoma owake waba ngumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe ufele esibhedlela sakobulawayo lapho kade eselatshwa khona Ukwezemaphandleni izakhamizi zecholocho esabelweni seMathebeleland North zibhekane lendlala yesebekayo kulandela ukunganingi emfanelo kwezulu ngesikhathi sokulima esisanda kwedlula. Abantu abaningi abanamanzi okusebenzisa ezindlini njalo lokudla kuyasilela ngesikhathi ilizwe libhekane lesimo esibi somnotho. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba eStudio 7 uEzra Chisas Manda ekhona le eCholocho.
Indawo elinywa ngokuthelezelwa eluhlaza irrigation scheme omele ncede abalimi abalikhulu lamathuma amahlanu 150 kulinyiwe imigelo embalwa ngenxa yokuswelakala kwempompi zokudonsa amanzi emthonjeni okhobozisa amanzi ngamandla kagetsi athathwa elangeni solar system irrigation le yakhiwa ngumanyano we-European Union umnumzana Khampetla Ndlovu ngumlimi omkhulu kule ndawo
into ehluphayo lapha ngamaimpompi
lokhu
amaphayipi
thina lapha sazithi nxa silime kahle sibili siyazuza imali lapha neulimi nematamatisi sisitolo babuya bezowathenga lapho bazothi thina okwenza ngavela vuthu siyabatshetha amatamisi right yabuya izimota all over lapha zothi
lani bese lithola impuku irrigation le eyakhiwa luncedolo avela umanyana wamazwe e-Europe inkulu wamagama njalo ibingasiza ezakamizi eziningi ngesikhathi sesigudumezi kodwa abalutshwana abantu abayilimayo ngoba inhlanganiso ebancedayo eyekhulisa ithi kumele kulinywe ukudla kwenkomo kuphela laloba abanye belima abakufunayo unkosikazi Lizwe Sibanda ulima amatamatisi
izasiza mbijana ngoba inentenisi yangkhona incane kube inentenisi yakhona inkulu ukuthi ngakhona pha konke kusetyiwasetyenzi nje singancedisa kulo but incane indlela esisebenza ngayo into zokusebenzisa asilayo amanzi sesilawo maningi kulii ngayethi wagete njaniirigation yethu leyo yi-20 hectares bona kabekhulisa gabala ndaba lokulima lokhu okwamatamatisi bona bafuna silima okwenkomo kokufida inkomo
osakhulayo unkosazana lesipho antoinette moyo ubefisa ukuziphilisa ngokulima ethengisa kodwa indawo ayiphiwayo kwi-irrigation le uthi kayifiki amanzi
hayi ndlali iningi lo nyanga ngoba izwi lesityali nakahle esigabeni lesi lesilizwele kwezinye indawo cabanga ukuthi uma kungaba la maphayipi esingakhona ukuthi silima amatamatisi sithengise noma izithelo sithengise sikwazi ukuthola imali yokuziphilisa
unkosazana gcinani mpofu wemangweni wemhlabangubo uthi isimo ngempela kubi sebephelelwe abasakwazi ukuthi benzeni
idlale khona lapha inzima asikwazi ukuthi singayithini sizangena labantwana cela uNkulunkulu angenele nohulumende angenele kweze ukuthi nezingazokuphila ngabantwana sijongisa nzima silaplani singayenza sicela kuNkulunkulu asincedise
ukhansila kaward 12 etholotho ugift inkomo onendawo egoqela imathudula imahangule imadlangombe lawo siyindawo uthi kuguquka komkhathi emhlabeni jikelele sokusenza izulu lingani kuhle ngale minyaka
wesile problem enkulu kakhulu ngepattern yezulu izulu selatshintsha ipattern asisakwanisi ukuthi sibe ngathi silima nini silima njani silima ama-crops anjani and we have resorted to ukuthi silime unyawuthi more than any other crops because unyawuthi vele butshani so utshani uyakwanisa ukuthi kuhlume even izulu lilincane but otherwise generally lo nyaka is far different from last year lo nyaka indlala ikhona
kodwa ke ukhansila Phumuza Dube ward 22 oncelezane le ward kankomo uthi ayisibo bonke abazalamba esigabeni sakhe ngoba balimayo ngesikhathi bavunile njalo basoze balambe
emaphandleni yeizulu nabo beliqiniso sibili bakhona abalambayo but abanye batholile sibili were very hopeful ukuthi bazahambisa GMP bathiyo abalapho because according to program ka president efubuza leyana eNtwasa eyogebha amagodi leya ukanjongo is paying off lama I'm doing it that's why bona mina mabili la as I can tell you now kathesina abantu abaningi bavunile abaya ore sebethengisile sebele manje abezandlela kakhulu sosibancrajuate kaba thengisa amazambane sasemanzi
izakhamizi zesiqintini sonke setholoto zikhala ngokuthi ebusika kuzaba kubi kakhulu ngendlala nxa zingasaphathiswanga zinhlanganiso ezinceda ukupha ukudla lohulumende ngoba azibonanga lutho lonyaka ngimane studio 7 emamvanjeni etholoto igama lami ezathisa sibanda
Uhlelo lwethu liphuma lendaba litshona lendaba lamhlanje sixoxa lendoda nakamuyi umnumzana Joshua Nkomo oke waba ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Sibangilizwe Nkomo ngodaba lokuyagebha amathambo kayise ukuthi ayengcwatshwa kakutsha ekhezi.
Ye, okokuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga ukuba sehlelweni lwakho baba Christian.
Ye, umbuzo wami wokuqala ungasitshela ukuthi sizathobani esibangele ukuthi licabange ukuthi umdala agejwe ayesuswe Heroes Acre.
Asikho ukuthi ngikucabanga baba ekwenze kwakunye lapha into yokuqala ngimbuzo owenze ngaphendula lapha indaba yokugezwa kukamdala Inkomo. Umbuzo ohlezi ubuzwa ngabantu ngithemba abantu bayananzelela ukubhoda lezigaba zonke elizweni lapha so umbuzo lowo uhlezi khona ubuyileke lowo mbuzo wesikhumbuzo sababa uJulius Zabengwa ukuthi sithini ngengcwaba likaNkomo eliseHeroes eHarare ake ngiphendulayo leyo mpendulo engiphileyo
khona kwakuvele kule mbiko eyake yaphuma ngesikhathi eSanders Cheer umdala ukuthi lina njengemuli lalingafuni ukuthi ayebekwa khona eHeroes Acre kuliqiniso yini lokho
kuliqiniso lokho kanti ingcenye yemuti yayingakuthi umdalelo wakhona umgabe wasekhulela ingcenye enye yemuti ukuthi yayeke wakhona le kodwa yena ngikwazi umdala wayengafuni ukuyalala eHeroes Acre wayefisa yena ukuthi eyelala lapho kulele khona abazali bakhe eSt Joseph ematopo south wakutshela abantu abaningi lami omunye wakhona wayehlala egqonqosela ezefika esigabeni sokuthi kungangcono ligume umune wami lo ube yohamba eHeroes Acre mina umzimba wami wonke uhambe uye ebazalini bami wayesithonyanisa
kanti kungani lingazanga livuse lona lolo udaba kudala soluvuka kathesi
ngawunanzelela kanti into yokuhlala ivuka leyaso akuqali lam ungalibuyela emuva kulumeni zami eziningi-ningi I think besijesezela kungakengaxoxa futhi ngakho le ndaba asikho ukuthi ngivuka kathesi hayi njendaba
njengoba yena owayesitsho njalo ukuthi ayengcwatshwa khona le iHeroes Acre umgabe la engasangcwatshwanga iHeroes Acre lina lithini ngakho lo
ukhomba-ke khona ukuthi leya ndawo umgabe kukhona either angayithembanga ngakho kumbe ayisholayo so-ke lathi kusinika isizathu esihle sokuthi sithathe ongowethu simse kibo kwakhe ngoba kwakuyisifiso sakhe leso kutshengisa-ke ukuthi umgabe kazange abe leqiniso ngaba bevumelane lo Nkomo ukuthi bazalala laphana akuhlabanga njalo-ke so akungabi lo msindo njengokuthi kathesi abanye sebethi i-tribalism kuthini uthini but ngase kungunkomo ogejwayo omele elala kibo sekuyi-tribalism ngakho ngumgabe omele elala enkomzimba kurayi yikho okumangalisayo khonokho
sike sabona kuphuma imbiko yokubana imuli yakomgabe yayisesabela ukuthi engabekwa eHeroes Acre uzasikwa umzimba kusetshenziswe imithi lokunye okunjalo lina manje likubona njani nxa lisizwa khona
akazi kanti amadoda lawa abuthwa lawa agandile kathani yena umgabe kwakuthiwa ulamagqhapha agcwele igazi labantu emzini wakhe so abakuthiwe lokho ukuthi uthi bakhona bakwazina hhayi angeke nto ekwazi kodwa kuthi uthi kuyenzakala ngosiko lwakhona le ngabona empumalanga kuthi uthi ngabona kuyenzakala lo
hhayi kuyezwakala isikhathi sesingasavumi ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga abalaleli hhayi ngiyathanda ukwazisa abalaleli besitio 7 labo wonke amazibabhe ukuthi engikwenzayo lokhu engikucelayo isifiso somzali wami esokuthi wayefuna ukuyalala labazali bakhe. Ngibona ngani ngangasakusezanga lokho, ngibone ngani ngesikhiwa kuthiwa i-betrayal, ngabe ngamu-betraya umuntu omdala ukumenzela ayekufisa ngesikhathi engasakwanisi ukuyenzela lutho. Kukanti yena uwenze kakhulu, wenzele isizele izinto ezinkulu kakhulu ezine. So-ke isicelo sakhe sokugcina safana besikajosefa ebhayibhelini owathi amathambo wakhe kumele ayebekwa ekhaya engalali kwenye indawo, ayabekwa ekhaya. Yikho enzama ukukwenza abantu bakithi. Ithemba abantu bayazisiza khonokho.
Alo-ke ngumnumzana Sibangilizwe Nkomo, indodana kamoya umnumzana Joshua Mqhabuko Nkomo, ebesiqoqa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Asidibaneni kuhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Okwamanje wothi ngilitshiye ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga sicubungula ukukhuphuka kwentengo yempahla ezitolo kanye lemithelo kamanisipala. Silo nkosazana Otilius Banda, umgcini sihlalo wogatsha olubona ngabesifazana kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association.
Intengo zonke ziyakhuphuka, okukhuphuka kuze kukhuphuke kanye lamarevenue ukuthi uthola izakhamizi sezingasakwazi ukuthi zenzeni ngokudula osokukhona okwamarese osokudala ngisho lokuhlalisana phakathi kwesigaba, phakathi komuzi, kulaba ababanikazi bezindlu lalaba abangamathenini kube nzima, ngoba nabo bazabe sebekhezele njalo kumele bebhadale nge-US dollar. Okungaqeda lolu dubo ikakhulu yikuthi uhulumende anike umansipala ama-grants ayiwo ayethula umthwalo kumansipala ukuze umansipala angathathi kakhulu kuzakhamizi. Njalo siyananzelela ukuthi kulamakhampani amaningi ayabe ekoloda umansipala okwenza umansipala laye adonse nzima.
Zikhona na inhlanganiso eziphathisa abaswelayo?
Inhlanganiso eziphathisayo zikhona, loba nje zingake ziyenelise umphakathi wakoBulawayo ngoba wona ukhulile. Sile nhlanganiso eziphathisayo abaswelayo ezigoqela i-World Food Program isizile kakhulu kumawadi athize phose amalokishi athize ikakhulu lawa alabantu abadala, lapho abaphathise khona abadala kakhulu ngento ezinjengama-groceries. Kwasuka kathesi sebephathisa ngama-projects anjengokufuya inkukhu, inkukhu zamantlanda ukuze abantu bethole ukuzisiza. Ikhona i-social welfare iyasiza, kodwa kuyasilela ukusiza kwangukhona ngoba izabuya mhlawumbe kanye ngomnyaka, ikakhulu kuhlangothi lukamansipala eliyibesisebenzisana lalo phose malanga onke. Zikhona njalo inhlanganiso ezibasizayo abagogekileyo, nabo baluthola usizo kodwa alweneli ngoba uvele wona umumo welizwe ungamanga kuhle. Silazo inhlanganiso njalo ezisiza abantwana abangamantombazana phakathi komuzi, kodwa azweneli ngoba esingakuthi isilungu i-demand iningi, labantu baningi, kodwa inhlanganiso vele zizintutshana, lenzuzo zangkhona zizintutshana kulapho esikhangelele khona.
Kungenziwani ukuthi uhlupho lolu lube nganeno?
Yikho ngifala ngilokhu ngikhala ukuthi nga uhulumende uyangenela anike ama-brand uthi lo hlangothi lwe-social welfare olukahulumende lalo luphatheke enhlelweni zokusiza ikakhulu abaswelayo, abalupheleyo, ngitho labagogekileyo. Nga kuyatholakala lolu sizo bekuzayamukelela umphakathi, ngoba kathesi umphakathi usebunzimeni obukhulu kakhulu, lapho othola ukuthi izinto zikhwela mihla lamalanga, izakhamizi azisenelisi ukuphila impilo, kukhwela kuze kukhwela impuphu. Sikhuluma nje ngama-basic needs abantu, umlando wonke siwuchiya kuhulumende ukuthi ngawe uyazama ukuthi asizane la makhansili bebanike ama-grants lawana kade khona emuva, ngoba laye umansipala engayekela ukuthi thina sibhadale. kuba nzima sizadutshikelwa izitshi idolobho lingcole amabhimi engathwalwa emakliniki siye sibe ukuthola usizo so sikhala kakhulu ukuthi ngawo uhulumende uyangenela ancedise ngoba yonke into ayikho and ama-basic commodities awa-controlwa engingathi omunye lomunye uchaja ngitshilo ngaphambi kokuthi bachaja intengo abazifunayo akula muntu oyenelisa ukuthenga lezo zinto osokudala indlala kakhulu phakathi kwedolobho phakathi komuzi okuzacina kusasa kusidalele ukudla ngodlala.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Otilius Banda, umgcinisihlalo wogatsha olubona ngabesifazana kwinhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association esixoxelayo ekoBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Umphathintambo wogatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa umnumzana Aaron Motsoaledi uthi uzaguqula umthetho olawula ukungena kwabantu elizweni ukuze kuqedwe uhlupho lwabatholakala sebehlala elizweni okungekho emthethweni. Uthuso Khumalo usipha loludaba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Yakhuluma ngesikhathi sethulela iParliamente ukuthi imali ephiyogasha lwakhe izasebenza njani. Umnumzana Aaron Motsoaledi uthe ufuna ukuthi kuvalwe ngqi amathuba okufohla engceleni yelizwe ikakhulu eBay Bridge ukuze ungabi khona ongena elizweni ngokungekho emthethweni. Uthe imali eningi izasetshenziswa ikomishini yeBorder Management Authority okukhangelelwe ukuthi iqatshe amapolisa azalinda imingcele. Uthe sekuvele kwaqatshwa amapolisa ngamakhulu amabili 200 okukhangelelwe ukuthi aqale umsebenzi kungekudala.
Let me inform you that in the coming weeks we'll continue.
Kumaviki alandelayo sizabopha kakhulu abantu
in passport fraud and other forms of identity theft as well as corruption.
Abameli bedali leParliamente labo bebethukuthele kakhulu bethi lolugatsha alwenzi okoneleyo ukuvimba nokubuyisela emuva abangena elizweni ngokungekho emthethweni. Ilunga leDemocratic Alliance umnumzana David Ross uthe kufanele lolugatsha lusebenzise imali eningi kuziphathamandla zalolugatsha ezihamba zidinga labo abangena elizweni ngokungekho emthethweni. Uthe kuqakathekile ukuthi abantwana bezizalwane zakwamanye amazwe baphiwe incwadi zokufunda lokuthola olunye usizo.
This undocumented South African child is excluded from applying for a bursary.
Kulusizi ukubona abantwana behlupheka ngezizathu zokuthi abala ncwadi ezifaneleyo.
Denied social support and led to the abuses of informal employment.
Abanye bathe kudingeka imali eningi yokubuyisela labo ababanjwe beselizweni ngokungekho emthethweni. Kodwa kilunga le-Economic Freedom Fighters unkosikazi Lerato Tito uthe bona abavumelani lokuthi kusetshenziswe imali ezinkulu kuxotshwa izizalwane zakwamanye amazwe elizweni kodwa bakhangelele ukuthi kukhuthazwe amazwe e-Afrika ukuthi amanyane angabadlulelani.
As the EFF, we condemn the undebated xenophobic sentiments driven by hate of our African
people. Thina njenge EFF asivumelani nokucwaswa kwabantu bakwamanye amazwe. Yikho okufanele silwisane lapho.
Holding hands with vigilant groups assisted by the police.
Sokane ngilolugatsha luveza sobala ukuthi uhlupho olukhulu lwabangena elizweni ngokungekho emthethweni ngolwalabo abadabuka eZimbabwe. Unyanga ezadluleyo kumenyezelwe ukuthi kulabe eZimbabwe abaphose bafike kunkulungwane ababanjwe bengena elizweni kungakapheli efike. Ngakolunhlangothi izizalwane zakule South Africa ezibalisa inhlanganiso yeDudula lazo zilubhedu sithi abeZimbabwe ababuyele kubo ngoba babathathile imisebenzi lokudala amacala. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Siyabonga Thuso. Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Omunye wabazithi inkosi yamaNdebele umnumzana Raphael Khumalo obeqoqa ukuqhuba imbizo esigodlweni se-State House koBulawayo uthi wethuselwe ngamapholisa wachiya lolu hlelo. Umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Constantino Chiwenga uzithi laye ngumzukulu wakoKhumalo. Silugciba ke lapha uhlelo lwalamhlanje.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.